Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba. Ola mgela imsakazweni we Studio 7 ngomvulo mshazi kufuma vasa 2022 ngu Chris Gande. Endabe mzetu la mshanje.
Oguko ayuguti mena senge katanga mabako eplamchi wezi nisibaba. Esa tela kona u mama ozele ngu 1983 uyisele nina babulawa ngumpukaje fati sebe vule ngumpukaje uyisele nina venelisa nguti atole ipese kutike.
Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezidabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi abasoze bathole uncedo.
Kanti nxakuthi ukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithu liyana yayingeyezanu p f so akulanto eguqukileyo.
Kambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezanu p f kukhetho olwedluleyo?
Irasiya layo iphiwe isitele ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Amasotsha akwele Russia asesuke kwele Ukraine. Kambe ibutho leRussia ebelisesatshwa umhlaba wonke jikelele linqotshiwe na ngele Ukraine?
IRussia layo ibuye izitele ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi bazaswela uncedo. Ugatsha lukamsitheli luthi lolu hlelo luzaphela ngumpandula. Ngolwesihlanu indwendwe ebezikhona kundawana zelizwe ezijiyeneyo bezizinde kakhulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwenzakalayo yikuthi ngesikhathi sokumometheka kwe-coronavirus ihofisi lika-Registrar General alenelisanga ukuthi liqhubeke linikeza abantu izithupha nama-death certificate. Lokhu kudale ukuthi kube le number yabantu abaningi kakhulu. Abanye badinga izithupha okokuqala, abanye balahlekelwa izithupha ngezizathu ezithile. Abantu sebebaningi kakhulu kusukusela kwaqala ukumemetheka i-COVID-19 ngo-March ka-2020 kuzofika namhlanje. Indlela iofisi lele belisebenza ngayo belingasebenzi kuhle. Ngokunjalo inamba yabantu abadinga ukuthi babe nezithupha khathesi iningi kakhulu.
Inani labantu lona leli liyatshengisa ukubana ngabantu abayehlulekile ukubhalisela ukuvota ngokungabi lezithupha na?
Ye, iningi labantu abenelisanga ukuthi bebhalisele ukuvota ngenxa yokuthi abanazo izithupha. Lakhathesi sikhuluma kunjenje abanye baza kwehluleka futhi ukubhalisela ukuvota lanxa kuza mhla ka 11 April sebevota njalo baza kwehluleka futhi abanye kubhalisele ukuvota ngoba laba abathathisa izithupha bazobe bengakafiki kwezinye izigaba nxa abe-voter registration sebefika. Inamba yabantu leyi edinga izithupha kathesi iveza sobala khonokho esasikutsho ukuthi iningi labantu abengenelisiyo ukubhalisa ukuvota lidalwa yikuthi abalazithupha ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Bakhona abanye njalo okuthiwa khona abalazo incwadi ezingenza ukuthi bathole izithupha ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi. Banengi okunganani abanjalo?
Abantu bakhona awungeke ubathi ukuthi inani lakhona liyaphunguka. Inani lakhona lala lisanda imihla yonke lanxa umbhuqazwe wawukhona waphela khonapho ngama-mid-1980. Okukhona yikuthi mina senje ngahlangana nakho eplamchi kwesinye isigaba esaphela khona umama ozele ngo-1983 uyisele nina babulawa ngumbhuqazwe bathi sebebulewe ngumbhuqazwe uyisele nina kenelisanga ukuthi athole i-death certificate kenelisanga ukuthi athole isithupha wafunda wagcina ku grade 7 kwehlula ukuthi adlulele phambili ngenxa yalokho yena ngaleso sikhathi ngifika mina ekhaya lakhe ubesela abantwana abathathu okuthi uthi labo la abantwana bakhe bobathathu angeke babe lesithupha angeke babe le birth certificate ngoba unina engelakho lokho lokho kuveza sobala ukuthi inani labantu abangenelisiwe ukuthi bathole izithupha ngenxa yokuthi usipho lombhuqazwe egugura unda liwalungiseki liyala lihamba imihla ngamalanga ngoba labo bantu bayakhula labo bayazala baba labanye abantwana
manje nxa ukhangele inani labantu elikhanya lilikhulu abantu ababhalisela ukuthi bathole izithupha kuyatshengisa na ukuthi sizabona inani lababhalisela ukuvota likhuphuka
kungenzeka ukuthi abazabhalisela ukuvota inani labo likhuphuke ikakhulu nxa kungaba khona ukuthi abezeki baphinde futhi baphenduke ngoba kathesi sikhuluma ngokuthi abezithupha bayabhoda lapha emalokithini laseziqintini emakhaya bazabe bebhoda kusukisela mhla ka 1 April kusiya mhla ka 31 August kodwa abezethi bona bazabhoda kusukisela mhla ka 11 April kusiya mhla ka 30 April lokhu kutsho ukuthi kulezinye izindawo phakathi kuka May le June le July le August abezithupha abazafika khona abezethi sebedlule lokhu kuza kwenqabela abanye abafisa ukuthi bebhalise ukuvota ngemva kokuthola izithupha bengasalitholi ithuba lelo alubana izethi ibingahamba ndawonye nabezithupha kwenziwe lokho okuthiwa ngaba one stop center okokuthi uyafika ukuthatha isithupha sakho lapha uqede lapho uye kwenye itafula elilandelayo ubhalisele ukuvota ke singabona inani elikhulu kakhulu labantu ade bezabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo
umnumzana Decent Bajila ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Agambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezano PF kukhetho olwedluleyo. Unkosazana Musa Ncube webandla lezano PF wathola amavoti azinkulungwane ezine 4758. Kuthi umnumzana Thompson Nganunu webandla le Citizens Coalition for Change wathola amavoti afika phose inkulungwane ezintathu 2878. Siqoqele ocubungula ezombusazwe umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Ye ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela emathebeleleni iZanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule of course kuma by elections vele yona ijayele ukuthi yenze kahle iZanu nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khona kuyana ayi kuyinto ethusayo kakhulu leya kuyinto ethusayo kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZanu ayibaphathi kahle siyabonga
kodwa siyabona ukubana isigaba esifana lebhinga lapho kade ibandla leZanu PF linqotshwa kakhulu liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili iZanu PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lokho.
Ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela i-opposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabubonike ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi iZanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa i-opposition ithole nxa i-1000 njengibele 35,000 so ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamela ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisijonga ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani
khona etsholotsho esibona ibandla lezani PF linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betsholotsho bona beyingabanye abahlaselwa umbhuqazwe wegugu rawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugu rawundi utheni wenalo
etsholotsho ke ngibona impawu engingathi zimbaxa mbili kufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana abawinileyo ababebalutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabomama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi kube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzana soke khona khona ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba unganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti akonthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khona phana izinto kube lokuthi umuntu lo ke ngumuntu owesimame so ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi
alo ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lo mnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF ehlala etsholotsho
kandi ngingakutshela ukuthi ngikukhumbuze kandi ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezanu p f so akunanto eguqukileyo izanu itsholotsho isekela izanu p f yokugcwalisekileyo ukuthi itsholotsho ilokhu isezandleni sezanu p f ngemva kokuthi u-m p wayekhona wedlula ama-by-elections akhona sokungenile njalo m p abantu betsholotsho sebevotele u-m p wezanu p f izanu p f itsholotsho isekela izanu p f
ye kodwa sizwa abanye bekhala ngokuthi ibandla lezanu p f lasebenzisa imali lokudla lokunye okunjalo ukuthi lithole leso sikhundla kungakuliqiniso yini lokho
akuswelakali lokho gande emumeni wonke akulamba abantu thina e-Africa akula muntu odliwayo umuntu wonke odliwayo uridile imali e-America lakho uTrump wathi kadliwanga so kungaba yinto entakambela leyo gande okukhona yukuthi azikuqatha ngomunwe awumunwe omncane kakhulu ukuthi umuntu eqashe ngemva komunwe akula muntu wayevalelwe bonke abantu babezigangasela otampa wahamba khona ngale wayaqaqaza kula muntu wamphambanisayo umhlangano wayenza lezenzela imihlangano lezani sezizenzela imihlangano akula muntu owathisayo ayo akula muntu owathini akula msindo owaripotwa laphana kwavotwa kuhle ilindlela impumelo esiphumile akuzange kube lo msindo so loko okunye sokuvela ukuthi labana bayenza so banika abantu ukuthi banika lokwana nje ukukhala kwabantwana kanti
kodwa ngokubona kwakho wena isigaba sonke esemathebheleland singavotela na ibandla lezanu p f ikakhulu nxa sikhangela imbali yebandla lezanu p f esigabeni semandebeleni ngesikhathi sombhuqazo wegugu round
uyabona kanti abantu bezimbabwe bengake bekhohliswe yilaba abantu abalandela la amakuthiwa la asikhohlisayo ayiwazondileyo ngokunye kambe wona makhiwa ngaleso sikhathi ayesenzani nxa ekhuluma ngokuthi bekhuluma ngaleso ngumbhuqazwe lani lani ngaleso sikhathi babeqadise umgaba inqola yamabhiza namhla sebekhuluma ngokuthi laba abantu bafuna ukusiphambanisela imihlelo ngoba ungakhangela kathi sokungafuna umuntu oyedwa human right ngesikhathi sombhuqazwe babengaphi so kuphuzile bakulokuza ngenxa yokuthi izinto zazi-right umhlaba wawukiwo ngenxa yokuthi ishupho kuphela gandi olikhona lapha yikuthathela laba abantu umhlabathi okwayenziwa nguhulumende wezimbabwe okwayenziwa ibandla lezanu p f ukuthatha umhlabathi liwuse ebantwini umkomo wathi gandi umkomo wathi sinula umhlabathi abantwana benhlabathi babevele belela umhlaba
umhlabathi umhlabathi lephe sowuthethe kwabushungu ngakhona efuna ukuthi basicolonize futhi ngebackdoor hayi bo asoze sikuvume kono
umnumzana believe gawule lilunga lebandla lezano PF ehlala etholotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo njalo ezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amanelane 44 ababanjwe igciwane le coronavirus izolo njalo akula ngitsho lo yedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 62,099 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye COVID-19 kumanani awethulwe izolo Kambe lingaba seliphela na igciwane le coronavirus elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo dokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo kobulawayo.
Hayi, kathesi ungabona ingani liphansi. Umkhakha lo yikho owenzayo ukuthi ungani uyazivala ukuthi abantu bengawuboni. Kanti sebesithi khona umkhakha uphansi yikho sixwayisa ukuthi abantu beqhubekele phambili begqoke ama-face mask nakhonokho ukuthi bengayi eziminye eminyeni kuze kucace kuhle ukuthi hhayi i-coronavirus sihambile okwakathesi hhayi mbona i-coronavirus ayikahambi
kodwa nxa sikhangele okube kusenzakala kulakho yini ukuthi sibone kuqhamuka omnye njalo umkhakha we-coronavirus olobukhali
ye lokho kukhanya into ibuya njalo ingane iyathula abantu bese behlangana njalo bekethisa izinto lezo eziyabe zikhulunywa ukuthi zivikele i-coronavirus ibe isimemetheka-ke kakhulu ingamemetheka kakhulu lapha-ke siqalisa kubulala khona abantu
siyabona ukubana sebebanenganyana abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ngokubona kwakho inani eselihlatshiwe lingayenza yini ukuthi kungamemetheki kakhulu leli gciwane
lokho kunzima ngoba leli gciwane likhanya liyamemetheka kuphela ngokuthi liyatshintsha isimo salo liyatshintsha alifanani isikhathi sonke libuya selilitsha yikho lanxa abantu bebehlatshiwe akulashiwo ukuthi igciwane alisuze libahlasele ngoba liyabe selitshintshile thine silaziyo kahle libuya ngezinye indlela
manje nxa sikhangele ukuthi lona vele igciwane leli laqala njani kukhanya kulokhu kungaguqukanga lokhu esakuzwayo ukuthi kuthiwa kwakudliwa izinanakazana khonale echina belokhu bezidla akusoze na kubangela ukuthi kuqhamuke njalo omunye umkhakha we-coronavirus
mine ngakutsho ukuthi singakhulumi ukuthi kumbe kwavela echina kumbe kwavela nga sokusiya umnyaka owesithathu kodwa lokho kungazakali ukuthi igciwane leli lavele langathi le-WHO ayikwazi ukuthi igciwane lavele langathi yikho asikwazi njengabantu sini liyavuka ukuthi livuka livela ngathi libona kuphela sekungumlilo abantu sebesifa
lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo kobulawayo ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo esiyavakatshela eMozambique okwamalanga amathathu. UMnangagwa ukhangelelwe ukusayina izivumelwano zokusebenzelana leMozambique ezimbalwa nosowabo umnumzana Philippe Nyusi. Iphephandaba leNewsday libika ukuba ukungavumelani kwabamaka amaphepha omhloliso nenhlanganiso yeZimsec sokubangele ukuthi impumela imhloliso ye-ordinary le-A-level ingethulwa ngesikhathi. Impumela le yayimele yethulwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ku Studio 7 livuka njani basakaza abahle labalalela abahle. Ye, lami lokho ezama ukungena kungeleka zima kodwa hayi ngiyazi ukuthi ngiyocina ngiyenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo Jonathan abadla izimali abanjengabo Gawuli kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke uyamanga lokuthi wayesibagxeke. Ah wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungatwapheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku Studio 7. Yikho lapho ubona khona ukuthi yikho ubonisa ukuthi vele kasibambanana, asibambananga sikhulume ngazwizinye. Yikho kuzayazi ukuthi isihlale sesikhulu ukuthi ayezala uPF sihlale sisemakhandeni. Ngoba isitede ukuthi sile lesida sinosihlala sina sibhili silosonto. Uyabo uGawule kumele simgxeke ngoba ngumuntu okukhulumela izabi izabi obulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akaxeke ungaphandle kwelizwe. Usukunga kuboni wena ukuthi uyesebenza South Africa kuyinto embi. Akusolungelela ukuthi uyesebenza South Africa. Akusontwendi ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe uthile izwe lakho. Kwenxa yabantu abafana boGawule abaguguzela izabi ivusa isiya phambili. Kodwa ngabe bonke labantu abajaba boGawule sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one. Izabi seyishusa phansi kwethu izabi vele iyacitsha ipeliti liya. Yithi ngiphawule khona ukuthi abantu basesindebele akutshela izabi ukubambana. Siyekele ukugxeka izinto kuthiwa hey abasempumalanga hey kwathi abacuba abantu asebafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izabi. Ngoba i-problem enkulu lapha yizabi bafowethu. Asisuseni izabi silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Sizasusa izabi sizabaqala ke ukubheka. Mhlawumbe mbelizwe sethethwe i-Triple C. Siyobheka ukuthi i-Triple C abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu. Abantu abanjani ngoba into esifunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni asifuni ukuthi kube susa abantu eHarare le bazosebenza ngapha esindebeleni njalo kungayisi ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuye lobuye kahle endaweni yayo okiyo intiyamboyo khonapho abafowethu
mbingelele uStudio 7 kubasakazi nabalaleli bonke jikelele sambonani bantu bakithi ninjani khona ngapho ebuhlamthi kwamadlambuzi kubingelela kufiselane esekhona sizwe sikamthakazi ngizathanda ukuphawula kakhulu ngerali yokukhankasela ukhetho ebuyenziwe yizanu PF ngomgqibelo mgqibelo ngetwelfth yaFebruary engiyibone laphaya kuya ngayithusa into engingifisa ngayo ukuthi uma ngibheke the way i-turn out abantu ade beyephume ngakhona beyochasa ukhetho umhlangano wokukhankasela ukhetho noma indlela yokugqugquzela ukukhankasela ukhetho lwama-elections ngananzelela ukuthi yonke into ingesishona yezangesishona ngoba ibikhona liyarali ngabheka ukuthi i-ZANU-PF uma shona sayithanda njalo sayisithekela okuchaza ukuthi bayabhenefitha labona abantu ngokuba khona kwe-ZANU-PF ezimbabwe bayasincedisa ukukhala kodwa bona bayabhenefitha manje bese ngilalela ngisizwa abantu bakithi abaxhasa o-CCC nabo izaphu bona laba ukuthi bathi khona bona bafuna ukuthi bathathe izimbabwe izimbabwe ngeke bayithathe bayibuse under izanu ngoba izanu iyasapota ngamashona o-MDC basapota kithi ngapha komthakazi bebebesisebenzisa ngokuthi bona bafuna ukuthi bona babuse bazotshintsha izinto ekubeni besazi ukuthi bona ngeke babuse ngoba amashona ayisapota izanu nemaningi ekubonisa ukuthi uhlupho lethu luzaqhubeka loko linjalo lungasuki ngokuba izanu ngeke liphume laphana ngoba amashona ayabhenefitha yikho beyisapota kungabheka kuthiwe baphume ngakhona ungathi akunankinga yamatitsha angaholiswayo ungathi akunankinga yemigwaqo engekho efileyo ungathi akunankinga yamanzi afana nakobulawayo ungathi akunankinga yemali nje yemabhenki ingathi into ziraiti ngibona ngathi sikubona ngapha kidi komthakazi ngale kubo kuraiti so ngiyasapota kakhulu unkulumo kamqondisi ukuthi khona asilweleni ukuthi ivoted MRP izafaka amakhansela akomthakazi kobulawayo eplamhle ijolojo kabazwe Bedbridge abantu abazomela umthakazi yize loba bazoba bezibancisha ngokubana kuyabe kuseseyizimbabwe but bazolwela ukuthi no iqembu lelwa komthakazi ibe phezulu liyaziwe ngumhlaba ngiyabonga
Salibonani makiwa salibonani kakhulu livuka njani basakazi be Studio 7 ukuthola mazwekile sobezinhlanga nokulungile ngoba nani kulo ekusendika lamhlanje sithi umuso nothando namandla kaNkulunkulu akulekini. Hayi, siyabonga nami ngiyabonga ngizithilela ngikhulumile uTolozi mina ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi lesincedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kini basakazi beStudio 7 sesizithola lula nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila lathi kade singabazi ukuthi bayaphila kodwa sizwa sesixhumana ngani lapha umsakazweni wenu lapha siyabonga. Ukhuluma le ngufamona lapha badala hayi njabule lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo qala khona le kuthe mina kangikhulumile uTolozi ngibingelela nje ihlobo ezinhleni ezimbabwe abangazi ngithi HIP uJabulani Ngwenya lapha good morning mntakababa siyabonga amen.
Leyo ke kuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, amasosha akwele Russia asesuke kundawo eziningi zakwele Ukraine lapho abasebethumbe khona. Lokhu kulandela inyanga yonke hele Russia liphosela amabhomba alobukhali emadolobheni awe-Ukraine athiye indawo eziningi sezibhidlikile labantu abaningi befile. Umbuzo osukhona ngothi ilizwe le-Russia elilebutho elikhulu elihlome ngezikhali ezisabekayo lingaba selinqotshiwe na ngele-Ukraine, ilizwe elincinyane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele osicubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yikho khonapho kusuka kuhluphe khona la athi wathi ngama-super powers. Kuyafanana-ke isiqhathaniso leso ngasiqhathanisa lemazweni ama-opportunities okukhulumisana nogadashi wayekhona kodwa kuzange kube kube khona owadingayo ukuthi kukhulunyiswane ngoba i-America yayizelitshela ukuthi kumele ugadashi aphume embusweni. I-Russia layo ibuye izitshele ukuthi uZelensky kumele achaye, so noma ekhulume sasikhulumisane akuna muntu ofuna ukulalela. So khona lokho ingqondo ethiwa yi-bullying yamanye amazwe ukuzibona wona uyingwele kumele ukuthi ugitshe ukuthi uchaya umchaya kwachaye kuphela ngenxabe sisakhulumeni ungafuni ukuyokhuluma. Yikho ekuhlupho khona ekuthi mina idiplomacy isuka ijikele eceleni abanye bezitshela ukuthi bona balamandla bazayenza lokhu bese bethi ba-surprised-ke sebefika kugrawundi sebethola ukuthi akukho lula njengokucabanga kwabo.
Kodwa wena nxa ukhangele ele Melika ikakhulu umongameli Joe Biden ndima bani ayengayidlala ukuthi amise le impi?
Okokuqala, umongameli Joe Biden ngomunye ocathangelwa ukuthi nguye obangela impi ecatshile ngoba okwenziwe yi-NATO ukuthi ba-expande baqhelise imingcele yabo okwedlu-beyond abakuvumelene ngesikhathi sasebewoso i-NATO le-Warsaw Park. Yikho xa kudale umsindo okufana nokuthi yona i-Amerika kathesi izwa ubuhlungu nge-Venezuela, izwa ubuhlungu nge-Argentina, izwa ubuhlungu nge-Cuba, amazwe angcelelane nayo kodwa ene-influencer i-Russia. So yona i-America layo ibisibhizi ngale isondele eduze kakhulu kwe-Russia isizingena be-Ukraine. Yikho kuqalisela khona umsindo okudelelana. Singakhohlwa ukuthi i-America yazonda kwaluwa kakhulu kwaba nomsindo omkhulu ngo-1961 e-Cuba, e-Cuba missile crisis. I-Russia ihambe yafaka izikhali zayo-Cuba kodwa yona i-America isihamba isiyasebenzela no-Zelensky. I-Russia ithi yona ubebesenza izikhali asikakwazi ukuthi kuliqiniso okunganani khonokho ukuthi bebesenza izikhali ezisebenza impilo zezempilo ezebiology ezisetshenziswa khona ngale. So ngabe ukuthi kuliqiniso i-America layo ibiganga e-Russia, sekumele kahlekahle amazwe lawo afunde ukuhlonipha izivumelwano nemingcele nokuhlonipha into epayi-sovereignty yelinye ilizwe. Ungaze wathi wena ngoba ulamandla suzamele ukuthi wena uhambe uyenze wenze umaphanda. So umongameli Joe Biden into angayenza yikuthi abheke down aphele madoda asikhulumisane Zelensky yehlisa umoya hambe nini sehlangane Israeli ngoba lokhu phakathi Israeli neutral zone kumbe eTurkey ngoba iTurkey lokhu kuyakhulumisana noPutin bese kucazululwa-ke ukuthi iRussia layo izwayo bezwe ukuthi iRussia yona ifutshwa kuyini njalo i-America layo ihloniphe lokho iRussia ekhala ngakho.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zama-birth certificate phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde kakhulu. Ngambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba sitsholotsho sibuyele kubandla leZANU-PF kukhetho olwedluleyo? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-fast 7 ntambama. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.